Namhla bekulusuku lokunanza ilanga lokuzalwa lowayengumongameli uRobert Mugabe. Usuku lolu lubekwe ukuba likhefu ngumongameli Emmerson Mnangagwa ethi abasakhulayo kumele balwenze usuku lokukhumbula uMugabe ukuze balandele isibonelo esihle sempilo yakhe. Abasakhulayo emhlubulweni weMandebeleni bathi ngeke balusebenzisa ngaleyo ndlela lolusuku bethu lubakhumbuza uchuku lukaMgabe. Umnumzana Mthandazo Ndlovu uthi kungcono ukuthi atshone ekhumbula izihlobo zakhe ezabulawa ngumbhuqazo weGugurawundi kumbe ayelima.
Mina ngiselebrate ilanga likaMgabe, so abanye nxa bekulokhuzeni bekusesukwini likaMgabe, kungangcono nje ebhalagwe, kungangcono nje elime emasimini ami kulokuthi ngisapote usuku lwesilwane esandlela abazali bakho.
Omunye njalo osakhulayo umnumzana Mthokozisi Ndebele uthe akumelanga kube likhefu njalo kuyamphambanisa ikhanda ngoba wakhula nzima izinto zisilela ezitolo, befunda nzima ezikolo ngenxa yokuswela amatishala.
Ilanga lokuthakazelela ukuzalwa kukaMgabe hayi kangilijabuleli kangako, njalo kangibona ukuthi lingenziwa ukuze kuthiwe yiholiday. Ngenxa yokuthi mina ngisakhula kusukela ngingumntwana ngile minyaka engu-30 kathesi, bekunzima ukuthi siqhubeke sisiya ezikolo ngenxa yokuthi amatitsha abengekho, besithona emalayinini ezinkwa singayi esikolo. So konke lokho abadala bethu besibezwa bekhuluma ukuthi akungenxa yokubusa kukaPresident Mugabe. Kathesi mina ilanga endlithakazelayo njengomntwana omutsha, njengomuntu omutsha osakhulayo, ngu-16 June okulilanga ekuthiwa i-Day of the African Child, eliyilo elikhombisa ukubana abantu abatsha kumele basukume babe lengxenye lesabelo ekuguquleni kwezinto empilweni yabo.
Unkosikazi Beauty Ncube uthi ilanga leli bekungamelanga lenziwe isikhumbuzo sikaMgabe, ethi akulalutho abantu abangalujabulela ngaye ngenxa yokuthi bancindezelwe njalo abalamsebenzi, labantu baswela ukwelatshwa ngoba izibhedlela zingasebenzi kuhle.
Sitasibamba le kuphela kula ndawo ofile indaba yabangiwo. Unkomo wathi zwanini bantu bami, imbhobho le nje wasenthe isarendiwe, kuzaba lo hlupho ngoba lina lizabulawa linganani, lingalazikhali. Kodwa ozasebenzisa izikhali ebulala abantu icala kufanele bephezu kwakhe. So sithi laba ababulala besebenzisa izikhali ezazinikezwe ngabantu ababefuna sizikhulule sibulale isystem kaSmith, icala libe phezu kwabo. Asingabi lokubakhekeleza, icala libe njani, balibe phezu kwabo. UJoshua wathi icala liphezu kwabo, endele iphezu kwabo.
Umnumzana Limkani Dlamini uthi usuku lolu luyinhlamba ebantwini beMathebeleland, ethi uMgabe wadala umbhuqazwe njalo umangazwa yikuthi uMnangagwa uthi abatsha benze njengomgabe, ethi kutsho ukuthi abatsha kumele labo bebe ngababulali.
Ngibona ingani liyinhlamba ukuthi libekwe libe iholiday, ngoba nxa bekhuluma ngalo bathi kumele njengabantu abatsha sikope kumbe ngithi silingise lokhu okwenziwa nguRobert Mugabe. Kodwa siyananzelela ukuthi uRobert Mugabe lithe ilizwe leZimbabwe lithole izibuse ngo-1980, wadala umbhuqazwe owaqeda isizwe sabantu beMathebeleland bengonanga lutho. Sibe sesizibuza ukuthi kuthiwa kumele sikuqale. Kusuka lapho Robert Mugabe walile ukulungisa lindaba kumbe ngithi axolise. Nxa besithi simkope basho ukuthi lathi njengabantu abatsha sibe ngabantu abatsha abangavumiyo amacala ethu.
Osakhulayo umnumzana David Ndlovu uthi akazi ukuthi athabe kumbe adane ngalolu suku ngoba uMgabe walwela inkululeko kodwa wasesona njalo izinto ezitolo azithengeki. Usuku lukamhla ka-21 Nhlolanja eminyakeni edlule bekulilanga lapho obekusenziwa umkhosi omkhulu kubuthaniswa imali eningi yokuthakazelela ilanga lokuzalwa likaMgabe, kodwa lonyaka bekulikhefu, abantwana abayanga esikolo njalo amahhofisi kahulumende abevaliwe, kodwa amabhizimusi abantu abazisebenzayo abevuliwe ngoba seliphiwe igama elitsha lokuthi lilanga labasakhulayo eleRobert Mugabe National Youth Day. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Maso.